Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulu kandaba olamukelanga injabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 26 Mbimbitho 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yokudla kubikwa sokudala ukuba impilo kaZulu ikakhulu abesifazane abahlala emaphandleni ibenzima ukwedlulisa amalawulo. Abalimi ezigabeni eziningi zelizwe ikakhulu eMadebeleland South, North, Lemguza bakhala ngokuntshontshelwa izifuyo. Kulo wesifazane waseZimbabwe ogwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka engamachumi amathathu 30 ngemva kokufunyanwa elecala lokuyenga abesifazane abacina begqilazwa i-human trafficking kwele Oman. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe kuhlangothi olubona ngokuvimba ukuthengiswa kwabantu besiyagqilazwa le-human trafficking lubikwa ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo ezwekazi le-Afrika alodubo olukhulu lokuyengwa kwabantu besiyagqilazwa kwamanye amazwe ngemva kokuthenjiswa umsebenzi. Iningi labo ngabesifazane abacina besiyagqilazwa besetshenziswa ezindlini okungelaholo bephathwa kubi kumbe njalo bacine besetshenziswa ukuthengisa ucansi kodwa bengaphiwa nhlawulo isiya kulabo ababebathengile emazweni afana le-Iraq, Kenya, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, the People's Republic of China, Uganda lamanye. Bayabe besuke ekhaya bethenjiswe imisebenzi ebaholisa imali enengi. Kunje kulosifazana weZimbabwe ogejele ukuhlala ejele okweminyaka engamachumi amathathu 30 ngemva kokufunyanwa elecala lokuyenga abesifazana abayithoba munwemunye 9 abagcina begqilazwa kwele Oman ngemva kokubathembisa imisebenzi eyayingekho eDubai. Umsekeli kamongameli welizwe umnomzana Constantine Chiwenga wethule umbiko othi uhulumende wenza yonke imizamo yokumelana lohlupho lwe-human trafficking. Inhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe ithi indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla sokwenza impilo yabesifazana abahlala emaphandleni yabanzima kakhulu. Linhlanganiso ithi omama abaningi sebehamba imango emide besiyatheza inkuni lokukha amanzi wona abikwa esethengiswa ngabalezinqola ikakhulu eGwanda. Lokhu kuphuma ngesikhathi senyanga yokuthakazelela imisebenzi enziwa ngabesifazane emhlabeni wonke jikelele eye Women's History Month okuqale mhlazi ku-1 kulinyanga kusiyaphela mhlazi ku-31. EleZimbabwe liphakathi kwendlala emangalisayo njalo abantu abayizigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye 3.5 million ikakhulu emaphandleni badinga usizo lokudla okuphuthumayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla se-Women Development Association in Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane.
Umnyanga ogcwele abantu ngiyamangalisa. Othi omama emakhaya kuleminyaka, bathi ukuhlutshwa kuyaphela amanzi, bahlutshwe kudinga imali. bahlutshwe ukudinga khona ukudla, bahlutshwe futhi ukuhamba abantwana ezikolo. Okubangela ukuthi omama abaningi basuka bayedinga izimali egangeni ekugebheni. Uma echiya abantwana bodwa ngekhaya, abantwana abangamankazane kube sekusuba khona ukuthi uthuce sebezithwala bebaninyana. Ngoba isikhathi esiningi umama usegangeni ezama ukudinga imali. Ngoba egangeni kulapho uthola inyala khona yona liforest. Nxa bedobhile bathengisa ngerandi ukuthi bazethenga ukudla babhadalele labantwana ezikolo. Bathenge la manzi, amanzi ayathengwa. Inqola yenza 8 rand. Ngoba lapho bathatha khona amanzi, abantu bayahamba 5 kilometers, uya 5 kilometers ukuze ethwele onxa umama. Eqeda lapha edinga inkuni. Inkuni azisokola-ke zidinga kutshana. Kusuka kube nzima omama agcwele umhlugula onkuni.
Ngamanye amazwi uthi omama bemaphandleni bathwele nzima kakhulu ukwedlula omama abahlala edolobheni.
Ngicabanga njalo njengomama usemakhaya. Nxa ngithi ngikhangele omama bemakhaya.
Bangancediswa njani omama bemaphandleni? Yiluphi uncedo ongathi bayaludinga?
Omama bemakhaya badinga ukuphathiswa ngemisebenzi. Asithi lamaprojekthi alethwayo ezigabeni kumbe kuyalungilungisa umgwaqo kumbe kwenziwani, kuqhatshwe omama khonaba basebenze emagizaneni bencedisa abantu ababo. Ngoba nxa ngabalandela lapho abazama khona ukudinga imali egangeni, sibili sibili lapho umama alala khona, lapha adla khona, lapho abathatha khona amakuthi bageze, lawo yabona ukuthi asiwo msebenzi ofanele umuntu ongumama. Umuntu ongumama kumele ahlale ehlanzeni athole ukuphumula.
Unkosikazi Juliet Nkiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe ubexoxa icingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Idale le-Nomination Court lamhla belihlolisisa amagama abazancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzaqutshwa kunsukwana ezilandelayo e-Mount Pleasant le-Harare East, kulandela ukusuka idale lephalamende okwenziwa ngunkosazana Fatsai Mahere lomnumzana Rusty Makan. Ababili laba bathi benze lokhu ngoba umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa wayesesukile kubandla le-Citizens Coalition for Change athi lahluthunwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla le-ZANU-PF. Ababili laba kabancintisi kukhetho lolu. Abazabanga isikhundla lezi bayisikhombisa. Ababili ngabebandla le-ZANU-PF kuthi abanye ngabamele ibandla lecele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba. Oyedwa ukubandla le-Changu Chimuti Chapinda kumbe CCC omunye ozimeleyo lokhu elungisa amaphepha akhe. Kulomunye njalo okuthiwa akuqedakali akuzamayo. I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission lokhu isahlela amagama aphanyekwa ngabazancintisa kulolu khetho. Abalimi ezigabeni eziningi zelizwe ikakhulu eMatopeleland South, North leMguza bakhala ngokuntshontshelwa izifuyo okulokhe kuqhubekela kulezi indawo lanxa amapholisa esithi aseqinise imizamo yawo yokuqeda lolu hlupho. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Bednikho Ncube uchasisa ngalolu daba lezinye kungqoqo losithandekile mhlanga we-Studio 7.
Lapha thina kobulawayo silokubizwa kuthiwa yi-provincial anti-stock theft crack team. Elami umkhulumeli wamapholisa lokhanye lo-coordinator i-anti-stock theft lo-operations. Sesibhodile kubalimi bonke abagqagqela iBulawayo sisenza imhlangano. Sibhode i-Plumtree Road, ubhoda ngasentshonalanga kuNyamandlovu Road, Osolusi Road, Falls Road, ngitsho amapulazi ubhoda iBulawayo yonke sayihlanganisa ngqe. Sikhuluma labalimi sibatshela ukuthi kungenzeka njani. Ukuthi inkomo zabo zingatshontshwa. Sesiyenze lokhu sabanika ukuthi benganza njani futhi ukuthi basebenze ndawonye lamapholisa. Lokhu sokunike impumela enhle kakhulu ngoba ama-wonder feed asetholakala ebanjwa athwele izinyama ezenkomo and baze babulala enye inkomo eHollandale bayehluleka ukuthi bayingenze kobulawayo bayibenga inyama bayichaya egangeni kunzima ukuthi inyama yenkomo ezitshontshweyo zingene. Kanti-ke kuHarare Road, eKensington Road sikwenzile futhi lokhu izakhamuzi zasukuma loba zingabona nje iroli idlula ithwele inkomo bayafonela amapholisa. Ngikhuluma nje eviki eliphelileyo sithole inkomo ezingamachumi amabili ebezitshontshwe esigabeni senyathi sazithola sezikuma-feed lots ngenxa yokuthi abantu basebenzisa esibatshela khona ukuthi ama-personal brands kukhangelwe kama-brand sahlanganisa inkomo ezicatshi esezitshontshiwe lomnikazi wazo. Yindaba esiloko sisebenza phezu kwazo sabamba imbuzi ezingu-100 ezazingabuyanga kahle zivelela endaweni sebhinga iBulawayo. Ngikhuluma nje hayi ama-farmers amaningi asesebenzelana lamapholisa sebevumile ukuthi hayi imigwaqo yethu sesiyivala ukuthi ingasangenisa inkomo ezitshontshiweyo. Bengikhuluma lama-farmers kugroup about 1025 ama-farmers ngibanika futhi amacebo okuvikela inkomo okuvetha izisebenzi okuthi labo bengama-farmers bewumakhelwane futhi bengatshontshelani. iBulawayo ngokubona kwami ukuthi umuntu ngeke azibuke kodwa iBulawayo ngokubona kwami asesiphambili kakhulu ngokulwisa indaba yama-stock theft.
Ubukhona njalo umkhankaso wokuthi imota ezichayelwa edolobheni enzekini yedolobha lakoBulawayo zingekho emthethweni lazo zisuswe bavuma ukuya egodini kumbe hayi?
Kukhanya thina imisebenzi esiyenzayo koBulawayo yonke iyaphumelela. Ma ungafika nje ukungene esiDCBD koBulawayo la ungajabula ngoba uhlobo ukhona usungapaka imota yakho kuhle usungahamba kuhle. Sibonge bona abanikazi bezimota esithi ngama-public transport associations ochovambayo obhupta kulabanye osothiwa ngovukuzenzele basinceda kakhulu kuba le discipline sebe-cooperator njengamapholisa. Sithanda ukuthi simbonge uZulu ngokuthi hayi bavumile ukuphuma emgwaqweni kulutshwana yebo kambe oyabe buye koBulawayo engakwazi ukuthi imota azivunyele ukuthi zipake emgwaqweni hlezi ilayisensi yakhe engayithathanga kahle kodwa afundiswe ngokuklentshela imota yakhe ngokunikwa amathiketi hayi konke kuhamba kahle.
Alo-ke ngumnumzana Bednikho Ncube, isikhulumeli samapholisa edolobheni lakoBulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kwezimayelana lakwele Melika, ukufuthelana phakathi kwelizwe le-Israel lele Melika kufike kuzinga eliphezulu izolo ngemva kokuba ele Melika lale ukuvimba isinqumo somanyano we-United Nations esokuba kufakwe phansi izikhali empini yakwele Israel lamabutho akwele Palestine awe Hamas. Umanyano we-United Nations wethulele sisinqumo ngemva kwevoti lapho ele Melika elikhethe ukungavoti kumbe ukuvimba ivoti. Lokhu kubangele ukuthi inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu amise iqula lakhe kade lilubhekise kwele Melika lamhlanje. Umanyano we-United Nations uthe nxa ele Israel lingala ukufaka phansi izikhali okwesikhatshana liza kuba liphosisile kakhulu. Lokhu kwenzakala ele Melika lokhe lisacubungula ukuthi kuhanjiswe na uncedo lwemali kwele Israel le-Ukraine. Sixoxe locubungela izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ukumbuza ukuthi ubona ele Melika lizakupha na uncedo lwemali kwele Israel khona sokulokufuthelana okungaka.
ukuvumelana bazagcina bevumelana. Kodwa mina into engiyibonayo la ukuthi ama Republicans bona ngowabo yiwo abaluhlupho ngoba sebese Congress kabasamelanga abantu abavotela abalithi Congress sebemele bani uTrump. Ukuthi uTrump engabatshela ukuthi lokhu angifuni lokhu lingakwenzi yikho abakulandelayo. Kodwa uhlupho lwangikhona khonapho yikuthi abanye bangikhona kuzabaswelisa izikhundla zabo zokubuyela ngaphi eCongress. Lowo nguye osenguchair welokhu zenu imajority we-Republican Party kathi seCongress. Bazama abanye abantu bonke baswela amavoti kwaze kwafika kuye nalo. Engabe lokhu eqhubeka ngendlela aqhubeka ngayo because sebekhona abanye abathi hey we are being too difficult for nothing asicooperating nabanye. Bona labana abantu bangabambana lama-Democrats bazamkhuphu ujaha yena lo kumbe bazamboda ngemuva. Ngoba into vele sokule nkulumo yokuthi bafuna ukubona ukuthi bangamboda njani ngemuva ukuthi ba-table izinto angafuni ukuzi-table. Because it's a matter of u-minority leader we-Democratic Party. Ebhode ebona ukuthi ama-Republicans afuna ukuvota labo ngoba then they can create whatever i-term yangikhona ngangiyazi ngesindebe ukuthi kuyini but ukuthi babhode ngemva kuka-Johnson bavote. U-Johnson uzagcina la elahlekelwe njengabanye.
Manje ubona udaba lwe-Ukraine luphumelela na ukuthi iphathiswe ngemali eyiyo indaba enye hluphayo kudaba lonalolo lwe-budget.
Ngibona ngani kusiya ngesikhathi ekuphendukeni kwabo kwakathesi kuzamele kube lolutho ngoba kungeza ke kungabi lolutho. Kumele ukuthi kube lolutho ngoba ongafuniyo Ukraine uTrump because Trump ungumuntu kaPutin. But bakhona amanye ama-Republicans abasisayo ukuthi naye kuthiwa kuyafakwa. Okwenza ukuthi uJohnson angafaki into leyana ukuthi kuvotelwe. It's because uyawazi ukuthi kulabanye abantu abazavota lama-Republicans ukuthi imali ye-Ukraine iphume ihambe. So yikho abazama ukumbhodela khona ngemuva. Engabona la ukuthi nxa esekholisa ukuba ngu-chairperson, engabona sebembhoda uzabhenda. Njengoba nizwa kuthiwa uhlale sefonini loTrump nsuku zonke. Uzazayekele ngelilanga uthatha ifoni kaTrump.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubeqoqa ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika. Kolunye udaba lwezemelika kulabantu abambalwa ababhubhileyo ngemva kokuba umkhumbi utshaye wawisa ibholoho elithiwa Francis Scott Key Bridge esigabeni seBaltimore. Amapolisa athi umkhumbi lo ubusuzanqikilana lomunye wasuphambuka yikho lapho ogwenxe khona ibholoho izimota ezedlula amachumi amabili zawela emfuleni uPatapsco. Ukulabesilisa abatsha lasebe badala abakhala ngenhlelo kanye leminye imithetho ebekwa nguhulumende eyokuvikela lokuthuthukisa abesifazane besithi lawa manyathelo asechiya abesilisa phandle. Kuqakathekiswa amantombazana labomama kodwa omama baya kulandula lokhu besithi kunenge okusamele kwenziwe ukulondoloza ilungelo labo njalo inengi lemithetho le ilotshwe emaphepheni kodwa ayilandelwa. Okunenga sikuzweni kuTobias Mudzingwa esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Sokuyiminyaka phose efika amachumi amathathu lokhu amazwe omhlaba jikelele athatha isifungo sokuthuthukisa lokuvikela ilungelo labesifazana lamantombazana ngemva komhlangano owenziwa kwele China oweBeijing Conference owawukhangelane lokuphathisa abesifazane ukuthi betholiswe amathuba afana lawo besilisa. Osakhulayo uBinon Ncube uthi loba eleZimbabwe lingelinye lamazwe aqakathekisa ukuphakamisa omama lokhu kukhanya sokuchiya abesilisa phandle ikakhulu abasakhulayo.
Labo abantu abazala leyo mbono ngabantu bezombusazwe. Abantu bezombusazwe besazi ukuthi abantu besifazana baningi kakhulu ku-community njalo kutsho ukuthi bazayinelisa ukuthi benze bavotele bahlale kwezokubusa. Lapho besesuka sishiya abesilisa basale phandle bengasazi ukuthi bona benzeni.
Kodwa uyakuphikisa lokhu uPatience Wakumoyo ohlala koBulawayo esithi balokhe beziphethe esidukwini abesilisa.
Singakhangelisisa kuhle amabhizinisi amaningi aphethe ngamadoda. Umbusazwe ngamadoda njalo. Kudala sihlukunyiswa, kudala sihlwengula.
Urumbitsayi Matonga osakhulayo ohlala eHarare uthi loba omama sebephakama emazweni omhlaba amaningi basaselinani eliphezulu abalokhe belwisa ukuthi bathole amathuba.
In other countries, you can see now we have people like Kamala Harris, a Sebengabo vice president. Sisifikile, but we still need to fight and advocate more ukuthi bangasivaleli.
Uhulumende weZimbabwe uthi lanxa amankazana labomama sebewathola amathuba angcono okuzithuthukisa lapha lalaphaya, kusasekuningi okubavimbayo okufana lezokholo, amasiko kanye lomumo wezomnotho nowezombusazwe. Unkosikazi Margaret Mukhana Nasangarwe, umgcini sihlalo wekhomishini yebona ngokutholisa amathuba alingeneyo phakathi kwabesilisa labesifazane eZimbabwe Gender Commission, utshele iStudio 7 ukuthi bengabona engani sebechiywa phandle abesilisa kodwa ayisikho lokhu.
It looks like we are focusing on the women.
Isikhathi eside omama bencindezelwa, yikho kule mizamo eminingi yokuthi labo bebe kubanga amadoda akilo. Kuzathatha isikhathi eside ukuthi batholise abakufaneleyo omama, yikho kukhanya engani sebefakwa phambili kwabesilisa.
Ocubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekolitshini leLupane State University, uDokotela Mbulisi Ndlovu, ngomunye wabathi sebechiywa phandle abesilisa ikakhulu abasakhulayo.
Unganazelela even ama-scholarship asupporta abantwana abangamantombazana semaningi ukwedlula lawa asupporta angabafana. Loba nje abantu nasebekhulakhulile uyathola ukuthi ama-suicide cases amaningi ayenziwa ngabantwana abangabafana kulabantwana abangamantombazana. Ikhono khona ukuthi sesikhangela kakhulu umntwana oyintombazana, sikhohlwa umntwana ongumfana acine solutho akhulume lobani athini.
Kodwa ubuya njalo uNdlovu ethi kuyadanisa ukuthi kwesinye isikhathi abesifazane abawasebenzisi amathuba adalwa yile imithetho ngoba kabalalwazi ngamalungelo abo.
Kulabanye abantu abangamantombazana abalokhu besakubambile khonokho ukuthi thina kuzamela sidinga umendo. Nxa ngingadinga umendo, indoda ezangithatha yokumele injani ingiselele, ingigcine mina ngihlezi endlini. So yikho kwenza sibe lokhu sile xekana elisela emuva.
Enye imithetho ebikwa incindezela abesilisa ifana lokuthi umuntu ongumama akaphiwa isigwebo sokulengiswa yimthethwandaba lanxa efunyenwe elecala okumele agwetshwe ngaleyo indlela. Imithetho kayicaci ekuvikelweni kowesilisa lapho edlwengulwe, kodwa usobala ekuvikeleni abesifazana. Ingcwethi ezisebenza labasakhulayo zithi inhlelo kanye lemithetho yelizwe elawula ukuthuthukisa lokuvikelwa kwelungelo labesifazana kumele ichasiswe kabanzi njalo kube lemfundiso ejulileyo ngayo ukwenzela ukuthi abesilisa labo bayizwisise, ikakhulu abasakhulayo, hathi ukuthi bahlale emnyameni beyibona ingani ngeyokubancindezela lokubahlukumeza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ingcwethi kwezenotho abaphikisayo labanye bathi seliphelelwe isisindo idola leZimbabwe eseligugudeke okokuthi kalisathengi lutho. Okwamanje idola leMelika elilodwa lithenga amadola eZimbabwe adlula inkulungwane ezingamachumi amabili, 21,390 emkambo kahulumende, kuthi emkambo wensitha lithenga amadola eZimbabwe adlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lantathu, 33,000. Bathi kuqakathekile ukuba ilizwe libe lemithetho eqinileyo yokuthenga lokuthengisa idola leZimbabwe njalo levimba inkohlakalo ememetheka ngamandla njalo obunye okunye ukukhanya kusetshenziswa iziphathamandla zikahulumende labadlelana labo. Bathi kuqakathekile njalo ukulandela ukwethulwa inhlanganiso ye-International Monetary Fund le-World Bank abathi akumelanga kwekelwelwe ubukhohlakalo obudiliza umnotho welizwe. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi lizahlala lisetshenziswa elizweni idola leZimbabwe loba ligugudeka ngamandla. Ukuhlaziya loludaba uGibbs Dube uStudio 7 uxoxele enye ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
umthulunqube anje isikhwicha mfundo nxa khona ukumehlula idola eyethu neZimbabwe idola esifanele siyisebenzise ngoba umnotho welizwe kawukhuliswa imali yangaphandle ngoba intengo yakhona inhlawulo yakhona iyadula ama costings enziwa nge-US dollar ayahlupha ukwakha ilizwe nxa kumehlula kanti anje ama metcash eMozambique amapula eBotswana lama kwacha eZambia asebenza gahambela lezisebenzi zakhe aeZambia aqede amaviki amabili efunda imonetary policy yokuthi qinisa njani imali yekhaya ilocal currency. He doesn't amakhewati don't reinvent the wheel engabe eselungisa ivelelitsha kanti kusela le ngqondo zona ezokuthi kabafundi anje kuthiwa khona inyathi ifundwa kwaba phambili mfowethu
kodwa ke po nxa yena lokhu ezithi hayi liyabe likhona idola kujoni kodwa wena njengosibili umuntu oyingcedi kwezomnotho
kutho ukuthi imali abayezuzayo eyalapha amabhondi anamadola eZimbabwe bayisebenzisa ubugwelegwele bokuthi buthenga i-US dollar. I-US dollar yiyo imali abayezuzayo nxa abangani bakhe bethengisa impahla ezembiwayo igolide lamadiamond beyakhipha ngaphandle kwelizwe ngoba bahle babhadalwa ngamadola bagcine khona le. Nxa kungena dola elisebenza lapha i-local currency kuyabe sekusithuthi amatsotsi bafanele bathenge imali emabhenki kumakumbe e-reserve bank kwenzela ukuthi babhadale ama-exports abo babhadale ama-exports yikho imbona ngathi mina umthuli ncube labangani bakhe laba sebebona ukuthi idola yilo elibanothisayo ngoba akuhluphi ukulungisa imali yekhaya ngoba amazwe wonke aphumeleleyo aphumelela ngemali eyekhaya yomdeni yemzini wethu
so yikho esithi vele idola liyahlala likhona
kanti sozihlale likhona ngoba kuyafika isikhathi sokuthi liza kwehlulwa kathe siliku 22,000 liyagcina selingabi seliku 50,000 liyagcina sedinda amanye amaphepha amakhulu ama $1,000 ama $2,000 ama $10,000 sesiphindela kuleyani izisuku zikagideon gono leziyana gabahlali phansi bona bazitshaya abantu abakwazi konke abakwazi konke abahambe eZambia bayefunda ukuthi fane i-monetary policy isebenza kanjani yokucinisa imali yomdeni.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye Common Market for Liberal Solutions. Sengidedela imuva ngilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ukhuluma nana noNgwenya la mtimando madonsela Studio 7 hayi siyakhala ngomnanga kwalo ofuna ukupheka ihistory yakhe lo ozositshela ngompengo omkhulu wakhe ukuthi ongumpengo hayi akekho akunayo imbali yokuthi kwaba umpengo wasebenza ngaphansi kwamzilikazi waphinda wasebenza ngaphansi kwalo mpengo hayi ihistory yakhe leyo akayophekela abakuko le mashonini ngoba futhi uyizambile ini le yenza ukuthi befuna ukuzoassociate nathi bile vulana mehlo khona lapho ezinhlaba zibona ngani inani business yeyisa madoda umthoza akavuka umthokazame ngenyawo madoda niyisizwe esizimele kumele sizimele esingakoloda umuntu angibonge lapho Studio 7
shona njani ozitana zonke lapho ningabe bona lapho likhona abalaleli abastudio 7 abasakazi bonke amiba wethu ngiyazibuza impendulo ngeswe bangiba abantu bezanu babangamphendulaoba namali ukuthi abantu bezanu bakwanile bakwana abaxotsha amakhiwa emasimini amaplasi amakhiwa ahamba sebephinde bawalandelela khonale emazweni bethu bona bacela ukudla bona behluleka kulima emaplasini babo hambe shuwa asikwehluleka kokuvusa khona fanangana abaphelelanga angazi kumiva ngamphendula
kustudio 7 mina ngimangele ukubona usengezo Chabangu ebuya le Harare le esezokhulumela abantu basemadebelele ebuya eZimba le usengezo Chabangu nangu lo chuma uchuma laye lo kungathi uJoseph uchuma kungathi kaphilanga kahle ekhanda undoda lo into ekhulumayo nje uyamuzwa ezihumanela nje thina abantu bakamthokazi into esiyifunayo siyayazi hayi kube sizokhulunyelwa ngosengezo Chabangu esuka le eHarare lo chuma laye lo ke humane phela ndaba la thina abantu baselubani asizanga sibe yingxenye yomkhosi lo obukhona ebubu simangele sokukhuluma uChabangu ngokuya le Harare
ninjani bathi ngithi uStudio 7 siyabonga ukuba ngabaphila. Hey, kule problem yamanzi wobulawayo la. Kanti kwenzakalani indaba yamanzi? Since kwaqala ukukhulunywa ngezambi zoda project kuthiwa amanzi azabuya kobulawayo. Maybe sokuze kufika ama 30 years. Akula location yamafans ezwakati yakhanjiswa khona. Kuthi ukuthi kuzanywani ibulawayo kufanele idili. Into ababhizi ngayo ngama by elections ukuthi bekuthiwa
isikhathi sesesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yokudla lokunye kubikwa sokudala ukuba impilo yabantu ikakhula besifazane abahlala emaphandleni ibenzima ukwedlulisa amalawulo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.